Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhlaka 2 Mpandula 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyatshiyatshiyana ngenyanga ngezinyanga ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%.
Ikansile yakubulawayo ivezi yokuba uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zisabele impilakahle yazo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha owe-private voluntary organizations view.
Usolo ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula usebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-private voluntary organizations view. Kamuka unye ukufuthelana phakathi kumabandla aphikisayo abalisa ele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, lele MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Nzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abazinkulungwane ezidlula amashumi amathathu, 32,828, bahlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine okutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye. 2.6 million asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala, kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili, 17,778, abahlatshwe ijekiseni lesibili izolo bengezeleli nane laya kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Ikansili yakubulawayo ivezwa ukubana uhlonzi lwamanzi edolobho leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Lokhu sokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zisabele impilakahle yazo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcinwa ukuhlolisiswa uhlonzi lwamanzi ngontulikazi, ukuhlanzeka kwawo bekukusimo sokungamashumi ayisithupha lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-69%. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi udaba lwamanzi kumele lulungisiswe masinyane.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyatshiyatshiyana ngenyanga ngezinyanga ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%. Lokho ke kithi kuma-residence, asama-residence baye basuka babe lombuzo kanti kungani kusiba nje, and kugcina kusenza lama-residence phose amanzi bangawathembi kakhulu ukuthi kambe empilweni zabo alangozi yini. Lokho kuyatshengisa ukuthi amarezi babala lolo valo. Kodwa-ke sesingakutsho ukuthi ikhansela icungule mashini lokubangelwa kuyini, masinya ilungisa udaba lolu ibone ukuthi iquality yamanzi ethu ayifanani. Nxa ukuthi i-90% ibe yi-90% ngoba ama-difference la sobona ngathi makhulu between 69 and 91, i-difference enkulu kakhulu leyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda ohlala emganwini othi njengezakhamizi sebehlalela evalweni lokubanjwa imikhuhlane.
Zindaba ezimbi lezi sizizwayo nge-City Council ukuthi khona amanzi esinikeza wona iyakwazi ukuthi khona kawakho kahle, njalo futhi iquality yawo kayikho kahle for human consumption. Kubuhlungu kakhulu ngoba kathi sikhuluma ngo-May khonapho endaweni zabomganini ngale kulabantu abagulileyo, and then nxa ligula kusho ukuthi khona likhipha izimali lisiya ezibhedlela. I-council le ukuze izinto zihambe kahle ikhansile kumele ukuthi ikhangele kakhulukazi ibuyele kuma basics ikhangele izinto ezibamba abantu kakhulukazi amanzi ibe sihambisa imali endaweni efaneleyo.
Unkosikazi Alice Dube umhlali wakobulawayo uthi phezu kokungathembeki kwezokuhlanzeka amanzi aseqalile ukuhamba.
Siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi njengakulezi nsuku amanzi ayahamba kakhulu kodwa kusuka kusethu sekuthi amanzi angikhona ekuphendukeni kwawo abuye sengolunye uhlobo engasafani lalolana ateyiwona phambilini. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba sikhangela ukuthi iminyaka le edlulileyo imikhuhlane ke yaqhamuka evelele emanzini inganani bangaka abantu ababulahlekelwe izimpilo zabo. Ngakho kwesiye saba silokudana ukuthi ikhansili ingayenzi futhi elinye iphutha elifana lalona lelwe kuyalenza phambilini ukuthi abantu bayagcina belahlekelwa zimpilo yinto engalungisiswa ukuthi izingalamanzi likhuphulwe kumbe lifanane yonke indawo.
Umnumzana Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchaze ukuthi ezinye impompi sezindala ukudala ukuthi ingcekeza ingene emanzini.
Engakutsho ukuthi amanzi ayatolwa engena lapha sizwa khona aphinde atolwe futhi nxa esephumile kwendawo ezingamakhulu amabili lapho esinceda khona amanzi sibe sowahlola ngokukabili ngenyanga kulezo ndawo sibone ukuthi amanzi afika ebantwini ngamanzi alokhu ehlanzekile.
Umbiko okhitshwe ikhansili yakobulawayo izolo uveza ukuba uhlonzi lwamanzi aleli dolobho luyakhuphuka kuthi ngezinye izikhathi lwehle. Kuvele njalo ukuba uhlonzi lwamanzi elokitshini lemganwini luyala lungasuthisi omanjinela ukuba asehlambulukile ngempela. Udubo lokuhlala impompi ezithwala amanzi zisifa lakho kuvikwa kubangela ukuthi uhlonzi lwamanzi lwehle. Njalo olunye uhlupho bekuyikuba ikhansili ibisikhulelwa ngumsebenzi ngoba ezinye izisebenzi zibanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa eseyamukele inguquko emthethweni osekulongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill oza kupha amandla uhulumende wokumisa loba ukuhlawulisa inhlanganiso ezizimeleyo ezibonakala zisebenza ngendlela ephambana lomthetho. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zona zithi akula okulungile ngalomthetho ngoba usephula amalungelo azo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bahlaba umkhosi omkhulu besola uhulumende ngokuchitha isikhathi ebumba umthetho ongancediyo ngaphandle kokuzihlomisa ukubahlukumeza. Umphathintambo wabona ngokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele intethela izindaba kuyena le iviki ukuba idala labaphathintambo elekhabhinethi lisekulolongeni umthetho ozalawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Isikhulumeni senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi umthetho lo uzaphazamisa kakhulu umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha owe Private Voluntary Organizations Bill. Siyabona ukuthi umthetho lo bathi uzakwenza ukuthi kube licala kuma NGOs kumbe laba abasebenzela bodwa ama non-governmental organizations ayabe esenza umsebenzi aba uthi wona i-political work kumbe umsebenzi olokuyenza ngokwembangazwe. Ngubani oyabe ekhona ehlala phansi esenza i-determination yokuthi lo umsebenzi onje ngombangazwe kumbe i-politically related?
Esinye sakamusi Harare umnumzana Mlungisi Dube uvumelane lokhumalo esithi kumele uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu.
Kuyadanisa kakhulu ngoba sinanzelela ukubana uhulumende uyabe se yephula amalungelo abantu okubana bebe nelungelo lokubana beyenze inhlanganiso kumbe uhlanganela loloba lobana bafuna ukuhlanganyela ngawo. Siyananzelela njalo ukubana kuyindlela yokubana ama-NGO la athagethiwe amaningi akhona kade ekhuluma indaba zabo-human rights, amalungelo abantu, indaba zokuthi kube lokhetho oluhlelekileyo olungela kuqilwa ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu.
Umsekelo wesikhulume seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe imizamo kahulumende kayisoze iphumelele ngoba uhulumende kamgabe wakuzama kwehlula.
Akusesabisi lokhu njalo akusethubisi ngama 1995-7 khonapho iZimbabwe government under Mugabe babefuna ukuamenda iPOV befuna ukufaka kuthiwa iNGO Bill. INGO Bill abantu bayala lanamhla lokhu bayazama kodwa soze kusebenze ngenxa yokuthi izama ukucindezela amalungelo ayinqaba.
Loko ukuzelwe ngowalwa impi enkululeko umnumzana Baxter Magwizi.
Uma impiko zezinhlanganiso ezingekho kuhulumende ezithiwa ngama NGO kumbe ezenza umsebenzi we civil society okuvuselela inkanuko phakathi kwabantu ikakhulu mayelana ngezombuso welizwe lokuthula elizweni lentuthuko. Siyakwazi sonke ukuthi iZimbabwe ibambeke kakhulu kakhulukazi ngokuzama ukunqanda imisebenzi yezinhlangothi ezingekho kuhulumende ezingaqathelana nangalo hulumende ezithiwa ngama-NGOs.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba yehlule. Uhulumende weZimbabwe uhlala esola amazwe entshonalanga afana lele Melika ukuba basekele inhlanganiso ezizimeleyo ngenhloso yokuzisebenzisa ukumkhipha embusweni. Unkosikazi Monica Mswangwa uveze ukuba inguquko ezaba khona emthethweni lowo izakwenza ukuba inhlanganiso lezi zazise uhulumende umsebenzi wazo ngezikhathi zonke. Loba nje iningi lisazi ukuba uhulumende ubeke imithetho enje emizameni yokuphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, yena uqina ngokuthi inhloso yakhe ngeyokuvikela ukulondolozwa kwemali emabhanga lokuthi ingasetshenziswa ukuhlawulela imisebenzi yabahlamuki abalisana laye ama-terrorist. Ngimelithi 27 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla leMDC Alliance lithi selihlole izikolo ezigabeni zonke zelizwe lafumana ukubana akula mfundo ejulileyo eqhubekayo ngoba abantwana abangabhadalanga ama-school fees bayaxotshwa esikolo, ababalisi bayasilela, njalo akula kudla okweneleyo kulabo abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools. Uhulumende uthi akufanelanga abantwana bexotshwe nxa bengabhadalanga ama-school fees, njalo uthi useqhatshe ababalisi abangafika inkulungwane phose ezine 4,000 uba baphathise esikolo. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kwakumele ubana uhulumende aqale akhulumisane labazali, ababalisi, labanye ucutshungulo yokubana kungabe sokufanele na ukubana izikolo zivulwe. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Abantwana baphonga ukubuthaniswa, bayazidlalela, amatichara azondile, lokho esithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwana. Uhulumende lo obambe kakhulu iDepartment yeEducation kazange ebuze abazalini njengeschool development committees, lama-teachers unions, lama-civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezi nsuku afundisa nge-COVID-19. Abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi, kodwa uhulumende uphosisile ngobuphonga ugqumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya. Abantwana abafundi, abazali abalazi imali zokubhadala, ama-headmaster la ayanqaba ukulandela lokho okutshiwo nguhulumende, bayaxotsha abantwana mahlayana e-boarding, akula kudla, abantwana bayalamba, zindlala kuphela. Iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama-teachers unions lawo adlubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi iy'mfanelo zabo. Njengalapho esihambe khona ebubi, emguza, embembesi, eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Darwin, eRushinga, singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebele neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele vela kulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha abezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibaba sezikolo lama-headmaster. Abala lutho abalwenzayo, abantwana yikudlala nje. Khonoku kuza kwenza abantwana babanjwe umkhuhlane kakhulu iCovid bahamba bayethelana nabantu. Baxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlutshwa imkhuhlane yabantwana. Lani siziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni. Imfundo inhle kodwa phela selilahlekile ngabantwana, lizafundisa bani? Thathani amacebo alikhulume lohulumende ngoba amateacher sezamile, i-civic society sezamile, ama-stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele. Vulani amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwabenu. Mahlabezulu, imfundo ilifa labantwana, lingahlala lingasebenzi, labantwabeni lime likhankase ukuthi into zilunge.
Lingamxwayisa lithini uhulumende?
Nesikhiwa bathi ukhulumende sithu swalo pride ekhulume lamatitsha. NgesiNdebele ukhulumende kabe ngumkhulumende onanzelelayo engazigqaji, ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde. Kambe ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kwini? Sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi, khonokho yikufa kwesizwe. Kaphangise uku-engage ama-stakeholders, kaphangise ukukhuluma labantu bonke, ekhulume labantu bemach echi, ekhulume ngama-political parties, ekhulume ngama-teachers union. Sibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi intole efanana le COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi economy layo ikhule, abantwana baye esikolo. Kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezanu PF bemtshelele kwaba bakufunayo. Ungabona imfundo sifile akusenalutho. Kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.
Lo mnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MTC Alliance, oxoxe loSandikile Mhlanga weStudio 7 eBulawayo. Kulayi talk lamhlanje uhlelo asihluzeni komama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana le COVID-19. Kubiwe sokukhamuke ukuxokozela phakathi kwe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Kulandela ukumiswa kukachamisa ngumonzora ukubana engasebenzisi ibizo leli. Okunye njalo okwenza kube lokufuthelana phakathi kwamabandla omabili ngumbiko othi umonzora usedinga ukubana axotshise edale lephalamende lakumakhansili labo abakhanya bedlelana nalo Chamisa. Abe-MDC Alliance babikwa bezondiswe njalo yikunikwa kwe-MDCT nguhulumende izigidi ezifika phose amashumi ayisithupha zamadola $59 million eyabelwa amabandla ezombusazwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Mnumzana Witness Dube ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kwe-MDCT uthi balelungelo lokuvimba ukusetshenziswa kubizo le-MDC okungekho emthetheni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikaChamisa uthi sebephelelwe yimicabango abakamonzora. UDube usungula lingxoxo abayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Silalo uhlelo lokurecall ama-councillors kumbe ama-member of parliament aku-MDC Alliance. kodwa lokho sikuzwa kuvela khona lepanje ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siya recall abantu abanjengabo Jacobs abanjengabo Jobs kana labanye abafuna ukuthi ngabe ba recall kodwa mfuna ukuthi ngichazise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa iMTC Alliance ubuqotho bayo engathi integrity yayo ngoba iMTC Alliance njengokwazi komuntu wonke ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edale amabandla wona lawo ahambisayo abantu beMTCT abakwa-Alliance sasihambise 114 sebesele bebalutshwani manje ngoba abaningi barikholwa ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla leMTCT yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisa nalebandla leMTCT eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho weMTC Alliance asila mahloni ukuthi sibarikhole ngoba lokho kungumthetho silandela usection 129K weConstitution yeZimbabwe otshoyo ukuthi umuntu nxa esephumele ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngoba uyabe engasamelanga abantu okuyiba abamthethelayo
akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba ngoba engani ukuthiwa kulabanye sebeyabizwa
ngizwani kuthiwa uMonzori uzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika bamaziyo ukuthi yena wake waphatheka ukhetho njalo kulamalunga awephalamende so sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezano lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga ephalamende ngathathe kangithi upresident Jamisa watsho wathi heyi nxa bekhona bafuna ukugijima lamasela kabagijime lamasela asilandaba laba abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele upresident Jamisa bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa ngupresident Jamisa okukamonzori abantu bezimbabwe bakujwayela ngithi umzori wawayenje laye wadlisana nabo smith waphela ngapho okumliwo wakhe wamapepa abakothanga kwafika ngaphi lakho khonokho kukamonzori walokhu kuyaphelela khona pheduze kudlalapha ngithi abantu bezimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile ngabaqileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa ngujile imali yezambia usebuya ngapha ezimbabwe chamisa that kuyini khono abanala nto nabantu abadala xa wakhangela iminyaka yabo kodwa eyizenzo zakhona ngokijani zinjenjani
baba uDube
thina into zepolitics sizokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu sesadlula kiso ibandla leMDCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho eligijima engingathi liyi-institution asisaqakathekisi nje amabizo abantu sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babutswangirayi waphuma
wabalolutshaloo
waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora uyokhokhela kwe-MDCT waqhubeka ngesivumelwano se-MDC Alliance esiqiniswe ngama-partners angu-7 akakhona e-Harvest House so lokho okokuthi ukuthi abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we MDC Alliance kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwa yena uChamisa ngabe ubakutswangirayo wayekhona nguye owayezabe sesikhundleni lesiyana ngabe i-MDCT yakhethwa omunye umuntu ongasuye Chamisa abantu bezimbabwe babezazele bezavotela i-MDC Alliance sisebenza nge-party system abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothamela ibhashi ukuthi libhashi likabani
ye babusibanda ngena khonapha
zwana dube ikwezwa ikome ngaqedi manje zwana ngixwayisa dube ngani ufuna ukumenywa lani ku South Africa ku Mozambique ku Zambia ngale bali busy lani bake bali bone le zinto ezikhanya abantu la ifukona umuntu ukuxokozela into lezingayisozeme so ya ngani ngani zinto ezikhanya abantu bazalibona ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa akathi ufuna sibize wani mzorewa nasina njengomzorewa kodwa hayi ikhulume kuhle liphenduke ngapha kupresident Chamisa ebukhokheleni babantu obuthandwa ngabantu ndizabona ukuthi izinto zenu zinganizalihambela kakuhle abantu bezimbabwe abalandaba la konke lokhu okukhulumayo abantu bezimbabwe balendaba lezanu Ese yabu na nabandu ya kwa tirizo 20,000 ya matemele. Kwezi ndo nito. Ikwe teko na hapo 2018 ya vla labanyi fute maastriti ni harani. Ikwe teko na hapo 2019 ya vla labanyi. Kwa kwa mbele lugula labanyi. Kwa kwa mbele mbapa mtandi loko. Wena nguka mbele sara mtandi.
Umnunza na mkulule Waswanda isikulumele somkokelwe MTC Alliance. Lapho ke muzwe exoxa lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kwe-MTCT lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje wothi sizwe ukuthi abawuluveza imibono kahulumende wele Melika.
Amazwe abalisa elemelika lele United Kingdom ayaqhubeka ngokwengezelela ezinye izijeziso azibiza ngokuthi ngama-costs ngesiNgisi kuhulumende weRussia ngokufakela ijefu ophikisana laye umnumzana Aleksey Navalny. Uhulumende weMelika usahlolisisa ukuthi ngempela amahofisi e-FBS eRussia asebenzisa ijefu engena emthanjeni e-Novichok ukufakela umnumzana Navalny obabangela ukuthi agule kakhulu mhlaka 20 ngenyanga kaNcwabakazi ngomnyaka odluleyo lapho ephindela eMoscow ngemva kokukhankasa endaweni yeTomsk leNovosibirsk. Umnumzana Navalny welatshwa eBerlin wasebotshwa aze aphindele eRussia ngozibandlela esetheswa icala lokwephula iziqondiso akhululwa ngazo entolongweni ezeparole ukwalandela ukuthoniswa kwecala ayelitheswa okwabonwa ngabaningi njengelokubunjelwa lapho agwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili elingxenye i-2.5 years. Sokwedlule umnyaka owodwa wafakelwa ijefu elemelika lazisa ukuthi selisethesa eliRussia ezinye njalo izijeziso ngomthetho wokulawula ukusetshenziswa kwezikhali owe-Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. Izijeziso lezi zivalisa ukwenqabela ukuletha izikhali emelika ezivela kweliRussia kumbe ezabunjwa kulelo lizwe bengakatholi imvumo abayikhalazayo lokuvimba njalo ukuthi izikhali eziphathelane lezama-nuclear lenhlamvu zama-missiles zithwalelwe kweliRussia. Ugatsha lwemelika olubona ngezemali lwethesa njalo izijeziso kuziphatha amandla eziyisishiyagalolunye zeRussia lamankampani amane kanye lalabo abaphatheka ekufakeleni umnumzana Navalny ijefu labathuthukisa izikhali zeRussia ezisebenzisa imithi yama-chemicals. Isikhulumeli sikahulumende wemelika umnumzana Ned Price uthi inyathelo leli lizathumela umbiko ocacileyo owokuthi akusoze kusetshenziswe izikhali zama-chemical weapons mahlayana lanxa kungumuntu oyedwa kumbe inhlanganiso eziphatheka kulokhu. Ukusetshenziswa kwazo akwamukeleki njalo kwephula isiko lamazwe omhlaba. Ngalokho elemelika lithi eliRussia kufanele lilandele iziqondiso zesivumelwano se-Chemical Weapons Convention, kutsho umnumzana Price.
Lilaleli udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakobulawayo iveze ukubana uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla ukuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo. Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo Private Voluntary Organizations Bill uqhamuka winye ukufuthelana phakathi kwamabandla aphikisayo abalisa ele MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lele MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedis Jeremiah ngisithi yasidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.